yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyamande.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngiyathokoza njalo ukuba nawe emsakazweni.
Akusensuku zatshwala ukubana lize ngapha, kuyini okukhangeleleyo?
Phansi kwalolu hlelo ngikhangelela ukuthi mina njengomntwana waseZimbabwe osakhulayo ngithola ukuhlanganisa imicabango labanye abasakhulayo abavele e-Afrika, ngithola ukuhlanganisa imicabango njalo labanye abavele eMelika, sithola ukuhlanganisana sidiscussa ngezentuthuko e-Afrika nasezigabeni zethu ezijiyeneyo ezivela kizo.
Kunhlanganiso yakho wenzani kahle kahle, ubaphathisa njani abasakhulayo?
Mina okwakhathesi ngisebenza ngiphansi kwenhlanganiso ethiwa yi-Environment Africa, nenhlanganiso eyasungulwa elizweni laseZimbabwe. Kukalutshwana ukuthi uhlangane lenhlanganiso esikhule kangaka ngoba isisebenze emazweni athile awe-Afrika okuhlanganisela iMalawi, iZambia, iZimbabwe leMozambique. Umsebenzi wami uyihlanganisa labantwana, uyihlanganisa labasakhulayo, sikhangele izigaba ezithiyeneyo eziphathelane lokuthi abasakhulayo bangaphatheka njani endabeni zentuthuko lapha abavela khona isiyafika lasesigabeni sokuthi kufikelele esizweni, wakhontributha kanjani, wakhuluma kanjani izindaba ezibahluphayo, ezibathintayo, bathola kanjani futhi usizo. Umsebenzi wami njalo uyangihlanganisa labalimi abasemakhaya endaweni yase-Wange District, lapho engisebenza khona ukubasiza sibathuthukisa ukuthi benelise ukuthi baziphilise, bathuthukise izimuli zabo, bathuthukise njalo nezigaba abaphila kizo.
Ungathi balothando yini lokuzinikela ontanga ngokulondoloza ezemvelo njalo bazisebenzisa njani ukuzithuthukisa?
Sengisebenze nenhlanganiso ye-Environment Africa kusukela ngo-2007. Ngisebenze kabanzi nabantu abatsha kubalisela kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2010. Lapho engihlangane khona labantu abatsha embathole bezele besebenza lale nhlanganiso, ngahlangana labo saqalisa ukuxoxisana sibambisana. Okwakhathesi ngikhuluma bakhona abantu abatsha engibabonileyo bekhula sikhanyelane lezokulondolozwa kwemvelo. Njengoba ungabukwazi ukuthi iWange District yindawo evele iyame kakhulu kwengathi mina ngama-natural resources ngesikhiwa, singakhuluma ngezokwemba kumayinwa i-coal amalahle eWange, sikhulume ngezinyamazana i-Big Five ngesilungu itholakala eWange, sikhulume ngezamanzi silezambezi river eWange District. Ziningi ziyabalisela, sibabonela abantu abatsha bephakama bexoxisana labanye emhlabeni futhi indaba zokuguquka komumo womkhathi besithi thina ngesilungu climate change. Babonile futhi behlangana lengada ezishiyeneyo bekhuluma ngezindaba ezifanana le-waste management emadolobheni ukuthi izibi ingcekeza iphathwa kanjani. Ngingakubalisa kuningi abantu abatsha abakwenzileyo, kodwa ngamafithane ngibona engani ngifuna ukuthinta kukhona lokho kuphela.
Kuyini okumqoka okulobe phansi wazitshela ukubana lokhu kungani kuyamphica kathesi, ngifuna ukuya kufunda eMelika ukubana nxa ngiphenduka ngibe sengikwazi ukuthi kwenziwa ngalindlela?
Njengomuntu omutsha ongowesifazana futhi sasithola ukuthi kuyakhulunywa kabanzi ngokuthi abantu abangabomama bathatha kanjani amathuba okuthi bakhokhele ngezigaba ezijiyeneyo ezindaweni ezijiyeneyo. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngithole ukwakheka ukwenzela ukuthi lami ngibe ngumuntu ongumama, ngibe ngumuntu omutsha ongowesifazana ozaphakama ekukhokheleni izigaba ezijiyeneyo ku-community esiphila kiyo. So ngingathi mina ngikhanyelela ukuthi ngikhule njengomkhokheli. Ngikholwa lokhu ukuthi ngihlangana labanye bami abavele e-Afrika, ngihlangane labanye futhi abaseMelika, ngizathola ukwakheka nokusizakala. Yikho lapho engikhanyelele khona kakhulu.
Uzabe ukuliphi ikolishi?
Ngizabe ngise-Arizona State University, SMU.
Akuba phosele lokugcina abanye abasakhulayo abakhangelele kuwe njengosizwile njengosakhulayo ongusaziwayo.
Ngiyabonga. Engifisa ukukutsho ukuthi nginanzelela lokhu ukuthi ezinye izinto nxa sikhula akumelanga sizithathe kancane. Izolo besilemcimbi ebesilawo khonapha edolobheni lase-Victoria Falls sikhangelele ukukhumbula usuku lwe-World Environment Day. Ngithe ngizilungiselela lolo suku ngafikelwa emcabangweni wami ngalapho engisuka khona ukuthi mina kusukela ngikhula ngisafunda ngangivele ngingumuntu othokozelela ezemvelo. Iklabhu engayijoyinayo umnyaka yami yonke yongu-16 isesikolweni kwakuyiklabhu yezemvelo, i-Wildlife and Conservation, kusukela ngu-Form 2. So kimi ngithe ngukhangela ngabona ukuthi amaphupho esiba lawo sisakhula silakho ukuthi siwafeze siqhubeka sikhula. So engifuna ukukuthiyela abanye bami yilokhu ukuthi kasiphupheni sifinyelele amaphupho ethu siwaphile siphakame.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nyamande, sizabonana kusikhatshana esizayo lingafika ngapha.
Ngiyabonga kakhulu baba Nkomo, ngiyathemba ukuthi sizaqhubeka sibonana sihlangane njalo sixoxisana ngale programu yeyali engithokoza kakhulu ukuthi ngibekiwe.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosazana Sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. USizwile usebenza lenhlanganiso ye-Environment Africa njalo usebenzela eVictoria Falls. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo, Mntungameli Nkomo.